Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuNhlangula 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ukutshengisela kwabakumsebenzi wezempilakahle kungene kusuku lwesibili lamuhla. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bakhuthaza abanye babo elizweni lonke ukuthi babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023.
Sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu. Abantu bayadubeka, bayahlupheka, abalakudla, abalamali, imali abazikholayo lalabo abasebenzayo azithengi. Izibhedlela zilamithi, akulamanzi, akulamagethi, into yonke le mali ayisebenzi. Yena lawo ma-RTGS abawatholayo.
Kodwa abatsha bebandla le-ZANU-PF bathi ziningi inhlelo uhulumende asezifezile.
Okwenzakalayo kuningi elizweni leli, kodwa bona bavala amehlo, bavala nendlebe ukuthi abafuna ukuzwa okumnandi okwenza uhulumende lo we-New Dispensation. Ngunikele umzekeliso khona lapha eBinga sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yabulawayo Crow.
EleZimbabwe libikwa ligcine isiphepheli ezizinkulungwane ezedlula amashumi amabili lengxenye ezabalekela umumo emazweni afana le-DRC, Rwanda, Burundi le-Mozambique. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ukutshengisela kwabakumsebenzi wezempilakahle kungene kusuku lwesibili lamhlanje. Lanxa izisebenzi zikhala ngokwethuselwa umqhashi, umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi labanye abakumsebenzi wezempilakahle namhlanje batshengisele esibhedlela esikhulu esePhakathi bethwele amabhakani bebhoda ngesibhedlela lesi behlabela besithi iholo labo aliseneli lutho. Basuke lapho besiya emahofisini awe Health Services Board HSB lawo aduze lesibhedlela, njalo lokhu bekusenzakala amapholisa ebukele. Ekhuluma lezisebenzi lezi unobhala wenhlanganiso emele izisebenzi zezempilakahle e-Health Apex Council, umnumzana Lloyd Zarao uthi akula okuphuma emhlanganweni wabo le-HSB izolo. Uthe ezinye indaba afuna zilungiswe ngezeholo, isimo sezisebenzi ezibhedlela lokuba bethole imfanelo zokusebenzisa ezibhedlela. Hambani liyetshela umphathintambo wemali ukuba engahambisi ithi izinto zihlelekile. Ungakutsho njani ukuba izinto zihlelekile wena ule mali yethu? Kutshoni lokhu wena ule mali yabantu? Lokhu ikusithethisa. Ungakutsho njani wena ukuba ule mali thina singaholanga? Kutsho uSarayi. Uthe njalo uhulumende kabaqakathekisanga ngomsebenzi abawenza ngesikhathi se-COVID-19. Uphinde wasula labo abangafuni ukutshengisela isithi.
So ndopataka shika ipapo ineza.
Lokhu kubabisela emuva.
Ishoma shoma mathu. Ende. Ndova mathu kutonzira tsitsi kufunge because vanivava varikuenda.
Ibo abantu esibazwelayo. Abantu laba minyaka yonke bayahamba besiya sicebela minyaka yonke. Ubona bengelalutho. Ngakho ke ngithi lingesabi lutho, kutsho uSarayi. Kubeke sithi uhulumende le-HSB kumele akhulume labo abanikeze iholo elingcono kulokuba azithulele nje. Inhlanganiso ye-Health Apex Council ifuna ukuba isebenze esihula imali encane siphiwe amadola afika phose inkulungwane 840 US dollars. Asenelisanga ukukhuluma laba HSB ngoba umholi wabo uDr. Paulinus Khosana ube engasabele ucingo. Kusenjalo ukutshengisela ukwenziwa ngababalisi kuyaqhubeka besithi ukungengezwa kweholo nguhulumende akubasizi. Elinye ilunga le-Progressive Teachers Union PTUZ uNkosikazi Phyllis Thole uthi ababalisi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi ngoba bethwele nzima.
Ngendlela umumo oyiyona kathesi ama-civil servants okuguqela ababalisi lamanesi kufanele vele ukuthi kathesi ngabe kabaye emsebenzini. Kufanele sibili ukuthi bathi tools down, bastrike, bahlale ngekhaya ngoba uyazibuza le ukuthi vele bahamba ngani emsebenzini ngoba yonke into isifakwe ku-US dollar. I-transport kathesi kuhambe ekusuka endlini usiye emsebenzini lido idola idola lakho na kawuliholi ukuthenga yonke into ofuna ukuthenga nje isithegwe kudola kodwa bona bahola iRTGS okungahambelani le lokwenzakala phandle
ingcwethi ezicubuna ezomnotho zithi abantu abasenelisi ukuziphilisa ngesimo somnotho esiselizweni iningi libhekane lendlala osokusenza abanye bathi uhulumende ka-Ian Smith wabahuquluzi wawungcono kulokamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa ikhuluma endaweni ebekwamaqhawe izolo uMnangagwa ukuphikile lokho esithi uhulumende wakhe ungcono kakhulu ngoba abantu bekhululekile ukuziphilela ngcono bengancindezelwa bewakubandlululwa ngimele istudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa eHelen Suzman Foundation ibikwa isibhalele emthethwandaba iphikisa isinqumo sikahulumende weSouth Africa esokumisa ukusebenza kwamaphemithi aphiwa izizalwane zeZimbabwe aweZimbabwe Exemption Permit ZPS. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso le ithi isinqumo sokumisa ukusebenza kwamaphemithi ezizalwane zeZimbabwe eziphose zifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili over 180,000 sathathwa ngendlela engayisiyo. Ithi ugatsha lwendaba zasekhaya lwamemezela lesinqumo kwelasixwayiso loba ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi la. Umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Nicole Fritz utshela bezindaba ukuthi kumiswa kokusebenza kwamaphemithi la ekupheleni komnyaka kuzabangela udubo olukhulu kusizalwane zeZimbabwe eziwasebenzisayo.
In fact, they will be put to this terrible choice that either they must remain in South Africa as undocumented workers.
Bazozithola sebesebenza bengela amaphepha becilibezelwa kukanti abanye bazabuyela eZimbabwe yona leyo abayibalekelayo.
EZimbabwe, that is essentially unchanged from the country but they have fled more than a decade ago.
Inyathelo lenhlanganiso yeHelen Suzman Foundation selamukelwe kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Makotebe uthi kwabaningi South Africa bese kuyilo ikhaya labo kanye lendawo yokuziphilisa.
Minister of Home Affairs Terminator amaZTP azange sakonsulta ethina ezamaZTP holders engathi kungakonke kungahamba kahle siyawadinga lawo mapermits.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi kuvela kuqondanga ukuthi umuntu esehlele elizweni okweminyaka elithumi bese kuthiwa buyela kini.
Ngabantu abathenga izindlu, abanye balezi mota khonapha, abanye njalo balabantwana, abantwana bangakwaziwe ekhaya. Kusho ukuthi lokho kuyihlukumeza amalungelo alabo bantu.
Imizamo yokuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luphawule ngalolu daba ibingakaphumeleli njengoba isikhulumeli sikampathi Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya besingakaphenduli imibuzo ethunyelwe izolo. Kodwa ke lolu gatsha lusanda kuthumela umbiko emphakathini lukhuthaza abalamaphemithi la ukuthi bafake izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi isikhathi sozwelo singakapheli ngompalakazi. Umphathi Ntambo walolu gatsha uMnumzana Aaron Mdzwaledi usekutsho kaningi ukuthi lesi sinqumo sabo ngeke siguquke. Umelwe eZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamazeribe uthi uhulumende weZimbabwe ayikho into angayenza ukuguqula isinqumo lesi.
Any country and every country throughout the world sets laws and regulations as to
iSouth Africa ilelungelo eligcweleyo lokuzikhethela ukuthi ngubani efuna ukuthi ahlale kuleli lizwe lalo esifuna ahambe.
Permit holders of the ZEP to apply for other permits that they may qualify for.
Amaphemithi la aphiwe izalwane zeZimbabwe ngo-2010 ngesikhathi kungena abantu abaningi abebebalekela udlakela lwezombusazwe ngemva kokhetho luka-2008 kukanti abanye bebebalekela ukuntengantenga kwezomnotho. Melistulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
EZimbabwe libikwa ligcine iziphepheli ezizinkulungwane ezedlula amachumi amabili lengxenye i-22,568 ezabalekela umumo emazweni afana le-Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, le-Mozambique. Abekhomishini ebona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR wethule umbiko izolo besithi eZimbabwe kulabantu abaphose befike inkulungwane ezilichumi 9807 asebaphiwa imvumo yokuhlala elizweni njengeziphepheli, kuthi abazinkulungwane eziphose zifike kwezilichumi lantathu 12761 bafaka isicelo sokuphiwa ingwalo zokuba iziphepheli. Phakathi kwabo isilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini i-74,000 ngabadabuka kwele-DRC, belandelwa ngabedlula ichumi ekhulwini 11% abadabuka kwele-Mozambique. Abe-UNHCR bethulela umbiko kunanzwa usuku lwe-World Refugee Day bekhuthaza amazwe omhlaba ukuhlonipha ilungelo leziphepheli. Iningi labaphephela eZimbabwe lihlala enkambeni eTongogara Refugee Camp esigabeni seManicaland. Kunjalo nje, eleBotswana lethule umbiko othi lizaqhubeka liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ingwalo zobuphepheli kulelo lizwe, ngoba lisithi iningi alilazizathu eziqinileyo. Inani labeZimbabwe abayiziphepheli kweleBotswana selehle kakhulu eminyakeni emithathu edluleyo. Lokhu kuphume kunanzwa ilanga leziphepheli izolo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHabron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngezomthetho kweleBotswana umnzana Ronald Chamukuni ekhuluma isikhathi sokunanzwa kosuku lweziphepheli ngomvulo uthi sekungena noma ngubani kweleBotswana ezodinga ubuphepheli. Uthi noma ilizwe lakhe lichothozwa ukuthi alifuni ukunikeza inengi ubuphepheli, lizaqhubeka liqinisa umthetho.
Accepting everyone just because they have entered our country and claim asylum when actually they do not qualify. The growing number of people who are recognized refugees in neighboring countries.
Asingeke sithathe wonke umuntu. Kulabanye abachiya ukuba iziphepheli kwamanye amazwe begijimela kithi. Yinto engikhathazayo.
UShamukuni uthi kumele amazwe wonke aphathisane ugcina isiphepheli, hatshi ukuthi kusinde ilizwe lakhe kuphela. Amazwi akhe aza ngesikhathi isiphepheli esifika ikhulu esidabuka kwele Democratic Republic of Congo zabaleka enkambeni yeTongogara Refugee Camp eZimbabwe zachaphela kwele Botswana. Abe-DRC laba babekhala ngendlala, kodwa iBotswana ilokhu engabanikezi imvumo yokuba isiphepheli ngokugcweleyo. Kusenjalo kusele isiphepheli ezinhlutshwane kakhulu esidabuka eZimbabwe enkambeni yeDuke Refugee Camp ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende weBotswana wehlisa kakhulu inani lesiphepheli eminyakeni emithathu edluleyo. Abanye abeZimbabwe basanda kwalelwa isicelo abasikhweze emthethwandaba waphezulu sokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba bezabhekana lobunzima. Omunye wayeyisiphepheli okhulumele Studio 7 ongafisanga uqanjwa ngegama uthi impilo isinzima bephila ngokuvikana lwabomthetho.
Indaba yethu yaphelele ekhoti. Ikhoti yalahla udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha. Siphila kanzima lapha lokhu esimelele ukuthi singezwa i-United Nations layo siyasilahla kula nto abayenzayo. Kodwa i-United Nations lugatsha olungabe luyasiprotekta, kodwa it seems i-United Nations is now political. Isisetshenziswa ngama-politician to achieve their political agendas. So and there's no one who's helping us. We are just stuck.
Uthi okunzima ukuthi angeke babuyele ekhaya ngesikhathi udlakela soluqala uqonga ngoba bona babaleka eZimbabwe ngenxa yezombusazwe.
We are now being treated as illegal immigrants. But everyone uyabona ukuthi situation ekhaya isisiba nzima. On daily basis abantu bayanyamalala bayatshaywa. Manje kuzonzakalani nxa lathi sesizafika ekhaya. So umumo esiwunzima ndoda kakhulu. Sicela ukuthi nxa ngabe kulama organizations angasinceda ngaphandle lapha sinqedi, ngoba yisi situation esikuyo inzima. Asakwanisi lokuhamba, asisebenzi, akula kuhle, sila abantu abethu babulawa yindlala.
Ele Botswana libuyisele phose iziphepheli eziyinkulungwane ezidabuka eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2019. Abanye babuyela bekhonona bekhala ngokuthi isimo asiqondanga ukuthi babuyiselwe, kukanti abanye sebephendukile elizweni bephila okungekho emthethweni. Iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe umnyaka 2008 lapho kwaba lokhetho lokudinga umongameli olwaludlakela olumangalisayo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labatsha abadabuka eZimbabwe abasemelika okwamanje kuhlelo olweMandela Washington Fellowship olubizwa njalo ngokuthi Young African Leaders Initiative YALI. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bakhuthaza abanye babo elizweni ukuthi bebhalisele kuyavota ngomnyaka ka-2023 bekhuphe uhulumende osembusweni ngoba esehlulekile kuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala intengo yempahla ilokhu ikhuphuka ezitolo, abonge labongikazi sebekhalela imisebenzi njalo iningi likhala ngokucitshwa kwamagetsi lokuvalwa kwamanzi mahlayana. Umnumzana Tinashe Kambarami, umgcini sihlalo wogatsha lwabatsha ku-CCC esigabeni sakoBulawayo, uthi uhulumende okhokhelwa libandla leZANU-PF ubhidliza ikakhulu impilo yabasakhulayo.
Sibe le program uhlelo ade silwenza olwe June 16 sikhumbula ama youth aweSoweto asukuma ngobuningi bawo elwisa i-apartheid eyayise South Africa eyayisibancindezele kakhulu. Lokhu kwayenzwa ngabantwana abangabontanga eSouth Africa. Yikho nje sikwazi njalo ukuthi injongo yethu njengama youth ukulungisa impilo yethu elakusasa lethu, elakusasa elabantwana bethu, sibe lemsebenzi, into zihambe kuhle elizweni, sikhiphe lamasela asetshontshile imali yelizwe. Sikhuthaza kakhulu abontanga ukuthi besukume ngobuningi babo beyiregister ukuthi bevote, ukuthi nxa kusiyafika u-2023 sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu, abantu bayadubeka, bayahlupheka, abala kudla, abala mali, imali abaziholayo lalabo abasebenzayo azithengi, izibhedlela zilamithi, akula manzi, akula magetsi, into yonke le mali ayisebenzi yena lawo ma-RTGS abawatholayo. So lokhu abadala abangeke bakwanisa ukuthi bekulungise, but thina njengabatsha, njengabontanga, esikwaziyo ukuthi laba bantu laba lomnankagwala eZANU-PF bamosha impilo yethu eyabatsha. Impilo emoshakalayo ayisiyo yabantu be-CCC kumbe be-opposition kuphela. Abatsha abakuZANU-PF lawo badubeka njengathi, kodwa abakwazi ukuthi bezimele ngoba baphakathi komhlangano ongelale idea yokuthi ilizwe likhokhelwa njani, ilizwe kumele lihambe njani ukuthi into zihambe kuhle, abakwazi ukutshontsha. Njalo yikho sithe sihlangane njengabatsha sikhumbula iSoweto uprising eyenzakala eSouth Africa. Sikhuthaza labontanga ukuthi asisukumenini sikhiphe uhulumende wamasela, making sure ukuthi ngo-2023 umuntu wonke uyahamba evota. Ngikhuthaza abontanga nje ilizwe lonke laseZimbabwe, ngiyabonga.
Lowo umnumzana Tinashe Kambarami, umgcini sihlalo wogatsha lwabatsha ku-CCC esigabeni sakoBulawayo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-PF eBinga, umnumzana Khudakwashe Mavula Musaka.
Ama-youth e-CCC bona balohlupho olukhulu olukubana bafuna ukumelela ufulumende ukuthi ebayenzele konke. Ufulumende sebakreatele i-environment ukwenzela ukuthi labo benza amabhizimusi abathuthukisayo. Bona bafuni bamelela ukuthi simelela lelo langa lapha ufulumende we-CCC azangena khona, yikho ukuthi ilizwe lilunge, yikho ukuthi izinto zethu zisihambele. Kodwa hatshi ayisikho. Ngingakutshela khathesi okwenzakalayo kuningi elizweni leli, kodwa bona bavala amehlo, bavala nendlebe ukuthi abafuna ukuzwa okumnandi okwenza uhulumende lo we-new dispensation. Ngunikele umzekeliso khona lapha eBinga, sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yaBulawayo Crown iyarevitalizwa kathesi, sokucreatwa umsebenzi eBinga nge-irrigation scheme leyi. Ithi bayalima, bethi belima okutsheneyo beprocessa njalo khonapha eBinga ama-sunflower esiba yi-cooking oil. Kuyenzeka lokhu kusegcekeni, ama-youth amanye siqalise ukungena umsebenzi, amanye azangena. Sile mayini njalo khonapha njengomzeliso eBinga kuthiwa yi-Mutshesu Coal Mine isanda kuvulwa layo. Abaningi abatsha sebengenile imisebenzi ku-coal mine leyo. kona hapa ku district abanye bathiwe amabhoti amankalakata amabhoti ngukulumende abalungiseleyo amabhoti adurayo okumangalisayo bayenza imisebenzi eminingi-ningi ekuthi bezithuthukise. Khonapha ngunike nje umzekeliso webhinga, kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwa. Hamba ewanke lapha emakhelwane, ama-power station maningi, ama-power station asevulwa. Ukhangele echivu khona senza ethiwa yi-biggest steel mine manufacturer in Africa ikhonapha echivu. Thina khonapha ebhinga sibe senzela igwayishangani demu, inkalakata yedamu. Sesicele thina kuhulumende ukuthi hayi ebhinga futhi amanzi la ahambe straight ekoBulawayo, futhi eqala ethelele lapha ebhinga siyenze i-irrigation yethu silime. Abatsha bakubhizi kwathesi bagijima badinga insimu besenzani ukuthi uhulumende enjani ebasapoti. Kodwa nje kulalaba abakhalayo sikhathi sonke, laba ababe-3C laba, sifuthi sihlale labo phansi sibafundise sibatshengise ukuthi ilizwe liyakhwa ngabanikazi balo.
Abanye abatsha abangekho kubandla leZANU-PF bathi mhlawumbe labo abakulelo bandla bathola ukudla okuvela kuhulumende lokunye, yikho lokhu besekela leli bandla.
Hatshi iZANU-PF ithi silinika ukuthi lina liyezithila inhlanzi, aliniki abantu inhlanzi. Iqembu leZANU-PF linika abakhulileyo abagugileyo under i-social welfare ekahulumende. Abasakhula abakuZANU-PF bathola umbono oweZANU-PF bathi bebone ulungile bagijima lawo, badinga labo ongabaphilisa, bayaziphandela, bayazidingela imisebenzi, bayazilimela, abanye bayazibazela, abanye bayathengisa, abanye bathi inhlanzi njalo njalo okuchiyeneyo. Akula ophiwa yiZANU-PF, abe-3C basibabonayo bayesaba even ukuyothatha izimali kumabhenki bathi ngokweZANU-PF thina sihambi. Laba kufuna yikukhala kuphela, besegcekeni beba ngumsindo besola uhulumende. AbeZANU-PF kathesi ungathiwa kule misebenzi evukayo sebegijima abeZANU-PF beye-aplaya bezingenele imisebenzi. Yikho kwenzakala ebhinga, ayavula amakampani, ungakhangela kuyakhwa amaloji ayakhwa bayangena imisebenzi, ukhangele amamayini ayavulwa bayangena umsebenzi. Ngikhuluma nje ekholi isanda kuvula eyinye elubimbi, iyenza kathesi iyalungiselela la ukuthi ivule, bafuna ukungena abatsha abakhulayo. Ama-agriculture activities ayenzakala ku-district kathesi, abanye baphiwa ama-outgrower scheme ikotko belima besenzela izimali zabo, abanye babalima umumbu ngahambe endawo yabo lusulu besupply province yonke idla ivele ebhinga, bazisebenzela abasakhulayo. Kathesi uShangani lo engimtshoyo, abatsha bayakhuthaza ukuthi bebamba amasimu la betshaya i-irrigation besupply Zimbabwe yonke. AbeZANU-PF bayagijima ngoba bahlakaniphile, bayazi ibala lithi indigenization, bayalazi ibala lithi empowerment, bayalazi ibala lithi patriotism. Kodwa hatshi abe-3C babona ngani bengenza lokhu ilizwe liphucuke liphumelele, i-3C asozivuse. So ababekukhuluma ukuthi hayi asisabhotijeni, asikhangele nini sikhale seceleni, akubancedi. Sebefuna umuntu ozabatshela ukuthi hayi liyafika nini lokho likhala, hambani lesebenzelana labeZANU-PF liyakhe ilizwe lonke. Labo ngapha ebhinga sithi muzethu belekamwibiya tuyakebiya inyika yesu muphathi wakamba nyika iyakwa abeni bayo.
Lo umnumzana kudakwashe Mavula Musaka, isiphathamandla sebandla leZANU-PF ebhinga, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esekhalonga esiyabhowa. inzwisa yomculo ka Itayi Bokosha owazakala ngokuthi ngumen ay esake saxoxa laye khonapha emsakazweni weStudio 7. Singake hlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukutshengisela kwaba kumsebenzi wezempilakahle ngokungayi emsebenzini kungene kusuku lwesibili lamhlanje. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bakhuthaza abanye babo elizweni lonke ukuthi bebhalise ukuyavota ngomnyaka ka-2023 ngoba besithi uhulumende okhona useyehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. EleZimbabwe libikwa ligcine iziphepheli ezizinkulungwane ezedlula amashumi amabili lengxenye i-22,563 ezabalekela umumo emazweni afana le-Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, le-Mozambique. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-fast 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.